kuyinto enhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho, ngoba isikhathi esiningi iKenya siyayazi ngokuthi ihlala nje ilama elections ngathi ukhetho lakhona luhlala kuphikiswana, and sonke isikhathi kuphikiswana odinga lo uyabe ekhona enguye ophikisayo. Lokhu okukhulunywa ngumansi kuyancedisa kakhulu ukuthi sibekwazi ukuthi nxa singena kukhetho ukhona ozonqoba, ukhona njalo ozohluleka. Njalo ujaji uyenze kahle wamelana labantu baseKenya ukuthi avumelane lakhona okwabakwenzileyo ukuthi bakhethe uWilliam Ruto. Yikho engakusho kwamanje.
Siyabona ukuthi yena ngokwakhe umnumzana Odinga uthi uyamukela isinqumo somthethwandathu lanxa engavumelani lesinqumo. Kungenqabela yini uDlakeni obelungaqhamuka kubalandeli ba?
Ukuvuma kukaOdinga ukuthi uyakwamukela lokho okukhulunywe ngumanje lakwenjalo kuvula ikhasi elisha kwezokhetho kwele Kenya, ngoba siyazi ukuthi Odinga lo usengena ekhethweni ngokwesikhombisa engena bemehlula ahambe enkundleni zamacala afike athi yena hhayi akwenziwanga kakuhle. Nxa evuma manje lakho kuzenza ukuthi abantu baseKenya baqhubekele phambili beqale njalo ukuthi bathembe lokho esingathi idemokhrasi. Kuyabongeka ukuthi etholakale enguye ovumayo ukuthi hhayi unqotshiwe.